sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhla ka 23 kumpalakazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili ugatsha lwamajele solukhulule ezinye izibotshwa ukuze ziye kudla ikhisimusi lezihlobo zinekhaya bese ziphindela emajele kungedlula leli khefu. Kubotshwe owesilisa obikwa ethele indlamanzi eBhawa ukuthi umbuso kamongameli Mnangagwa uyazifananela lokamgabe lokuthi asekwenzile yena uMnangagwa ikubulala abantu besindebeleni ngegugurawundi kuphela. Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu ithi lanxa amapolisa kobulawayo evimbe umbuthano wayo wokukhumbula abantu ababulawa igugurawundi izolo, eminye imikhosi efanayo ebikwezinye indawo iphumelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lweZimbabwe Prisons and Correctional Service solukhulule izibotshwa ezingamachumi amahlanu ukuze ziye kudla ikhisimusi lezihlobo zinekhaya bese ziphindela emajele lelikhefu seledlule mhla ka 28 kulinyanga. Kumbiko oluwethu leizolo lolugatsha lwazise ukuthi izibotshwa ezingamachumi pose amane 39 ngezesilisa ezidonsa izigwebo ezitshiyeneyo eConmara Open Prison kuthi ezilichumi lanye ngezesifazana ezipika eMarondera Female Open Prison. Sixoxelo meli weSouthern ePhalamende umnumzana Peter Moyo yena onxumele linyathelo esithi kuqakathekile ukuthi izibotshwa ziphathwe lazo njengabantu abalamalungelo.
Ye ngibona kulinyathelo elihle kakhulu ngoba laba bantu bayabe ngabantu obokuthi bayazwisisa ngabantu abangalandela lokho abayabethwe khona bakuyenze. So mina ngibona leli nyathelo elihle kakhulu ukuthi khona izihlobo lezi zihlangane labangani labanye nje abantu abajejeneyo lama families abo.
Singathi lawa ngamalungelo amele aqheliswe yini afike kuzibotshwa ezinengi njalo zithole amalungelo abanzi agcweleyo ukuze lazo zizizwe singabantu lanxa nje zivalelwe.
Kakhulu ngoba uzabona ukuthi abanye abantu nje bayabevalelwe ngoba okunye kuya kuyimistake ukuthi khona umuntu yenza imistake nje wasedala icala. So yikho into enhle kakhulu mina ngibona ngathi kumbe nxa singabe lokho sisenza njengakhona oko sikhangele ngoba abanye uzabona ukuthi khona umuntu nje waswelilwaya ukuthi amele kodwa icala alidalayo hayi lingayenzi ukuthi khona abe esejele. Abanye abafanele babe besejele bayabengekho. So ngibona ngathi ku-right mina.
Bakhona abathi iZimbabwe kumele iguqule indlela ephatha ngayo izibotshwa kumbe eqhuba ngayo umsebenzi wamajele esingathi ingama-reforms. Alubana uthe waphiwa elowo mlandu ukuyini kahle kahle ongakuguqula, kuyini ongakutshintsha?
Mina into engayenza nje ukuthi khona ayamajele lapha kufuze kukhangele lwesibili ukubona ukuthi khona into eyenzakalayo lapha kuyini sibili ngoba uzabona ukuthi khona emajele umuntu wonke wake wabotshwa so ungangena emajele laphayana lapho kulala khona abantu hayi akukuhle akubukeki so ngiyabe ngizazama mina ukuthi khona ngibone ukuthi khona abantu bayalala endaweni ezirayi kulabantu nje ozababona ukuthi kona omunye usejele kodwa kungeyayi akungafanelanga ukuthi kona abe esejele omunye kuyakufanele ebe esejele but uyabe ngiyekwejele ikukubona kwami
umnumzana Peter Moyo ngomeli weSouthton edale lePhalamende sixoxela eSeharare Ibandla leMDC Alliance lithi ukwaliswa komholi walo umnumzana Nelson Chamisa ukupha abaswelayo izipho zekhisimusi kuzabangela ukuthi abantu laba badle inqeqwe zomlomo ngosuku lwekhisimusi. Umbutano kaChamisa okwabela abantu laba ukudla abagoqela izalukazi amakhehla kanye labagogekileyo uchithwe ngamapolisa eHarare ngomvulo esithi ungaphandle komthetho. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Umnumzana uChamisa usebenzisa imali yakhe umbeni imali ayinikezwa ngabantu nje abafisa ukuthi abadala bebe lekhisimusi enhle. So uzananzela ukuthi uZulu uyakubuka kakhulu lokho. Abantu bayakukhwabitha kakhulu lokho ngoba ayisiyo mali yama taxpayer. So iZanu PF kusuka kwaba buhlungu kiyo ukuthi uChamisa uyithethe ngapi leyo mali njalo singamvumezi uChamisa ukuthi anikeze abadala useyathola usekelo olukhulu kakhulu. Yikho ubona amapolisa ephazamisa inhlelo lezi engena ngodli exotsha abantu emhlanganweni obe ulokuthula. So hayi lokhu siyakusola kakhulu njalo akusimangalisi yikho esikhangeleleyo nxa umnangagwa ethwe nguye okhokhelayo. Akusokube lento enhle nxa umnangagwa engumuntu okhokhela ilizwe.
Amapolisa afika athini kahle kahle?
Amapolisa azange nikhe isizathu ukuthi why bechitha umhlangano obulokuthula. Azange anike isizathu ukuthi why bechitha umhlangano akade bewazi ukuthi uzawuba khona. Amapolisa akazange azame lokukhuluma labantu kuhle okwabo bekuyikufika nje besebenzisa amandla ukuthi abantu bengahlangani. Phela lapho kulo mnumzana uChamisa amapolisa vele kafuni ukuthi abantu bebuthane. Kodwa ongaba umhlangano weZanu PF uzabona abantu abesipholiseni besekela abanye bechaya wona ama-slogan eZanu PF into engavunyelwa emthethweni. So yikho engakutsho ukuthi bekungela sizathu esanikwayo okwabo ukusebenzisa amandla ukuthi kungabi khona. So silusiza ukuthi abadala abaningi basuke baswela amagrocery la abajayele ukuwathola ngezikhathi zekhisimusi.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Kubotshwe owesilisa weMaswingo obikwa etshele indlamanzi eBhawa ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazifananela lokamnumzana Robert Mugabe lokuthi asekwenzile yena uMnangagwa ikubulala abantu besindebeleni ngeGugurawundi kuphela. Umsolwa ngumnumzana Douglas Chauke obotshwe ngeviki edluleyo esetheswa icala lokuthuka kumbe ukweyisa uMnangagwa. Ukhululwe inkantolo kuthange ngesibambiso sebheyili esingena kunkulungwane ezilitshumi zamadola i-10,000 Zimbabwe dollars. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uChauke ungomunye wabanengi asebebotshelwe icala lokuthuka uMnangagwa. Ithi ngesikhathi sikaMgabe bedlula amakhulu amabili 200 abantu ababotshelwa icala elifanayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ibhejo likaZulu ithi lanxa amapholisa kobulawayo evimbe umkhosi wayo wokukhumbula abantu ababulawa ngumbhuqazo wegugurawundi izolo ngosuku lweUnity Day, eminye imbuthano efanayo eqhutshelwe endaweni ezitshiyeneyo zelizwe iphumelele. Amalunga alinhlanganiso ebeqoqe ukufola esuka esithombeni sika Joshua Mqabuko Nkomo enzikini yedolobho elubhekise Stanley Wall, kodwa amapholisa awavimbile esithi lokho bekungaphandle komthetho. Sixoxele umqondisi weibhejo likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abangakwaziyo ukuthi bekulemkhosi eminingi, bekungayisikho kobulawayo kuphela lapho kodwa kulezikhumbuzo khona. Bekulomkhosi eTholotho, bekulomkhosi eMatobo, bekulomkhosi eGwanda, bekulomkhosi eSilobela. So ukuvala kobulawayo akusikho okuzamisa ukuthi abantu bekhumbule izihlobo zabo. Abantu bahlangana balizwa ilizwi lokuthi hayi 22 December silanga lokubambana kodwa lilanga lokumiswa kombhuqazo. So ngokuya kwesikhathi uzathola ukuthi indawo zonke izelizwe leZimbabwe abantu bazaqina sebekhumbula ukuthi hayi uhulumende waganga okuyikhwazami kukwenza.
Evimba lombuthano amapholisa aphesi zathobani.
Bathe kasiphiwanga imvumo kodwa eqinisweni sabalovela ugwalo kuvike ephelileyo ngomvulo, bakhetha ukuthula bangakhulumi lutho kwaze kwafika usuku lwanamhlanje bavela sebesivimba eStanley Hall. Khonoko kuyabe kukutshengisa ukuthi ngabantu abangekho sinsiye, ngoba ubaba lo ophetheyo wagijima wagcwala iganga lonke wathi abantu sebekhululekile ukuthi bangadiscasa ngombhuqazo. So okulusizi ukuthi amapholisa, ama-CIO lamasotsha yibo abantu ababulala abantu ngombhuqazo. So uma amapholisa egijima eyiwavimba abantu, kambona ukuthi ama-victims azafa aba lokuthula lokuxola.
Umongameli iMnangagwa ekhuluma izolo uthe uphakathi kokululungisisa udaba lwegugurawundi lolu. Kalisuthiseki yini ngalokho?
Hayi, abantu beZimbabwe abazange bathi na bamvotele ukuthi elungise lolu daba. Abantu beZimbabwe bathi kabuze abantu abanikezwa umlando wokulungisa lolu daba yi-commission ebizwa kuthiwa yi-National Peace and Reconciliation Commission. Elaloba iphiwe lowo mlando yisisekelo ama-victims engasuthiseki. Lokho kwenziwa ngubaba kayisikho kuzalungisa uhlupho, ngoba vele iprocess yena le eseyiletha kayisiyayikho victim centered but is perpetrator driven. So i-victim kasozevele confidence layo. So ngabe yena uyakuzwisisa khonokho, amele eceleni athi bantu hayi ngalolu daba khulumani, mina ngizamele eceleni ndizangitshela ukuthi kufunakalani, kuyini mina elimfuna khona, ngoba phela kade uma segijima yena sengani uyalungisa. Kulezi ndaba eziningi ofuzita zichazisela abantu beZimbabwe ukuthi kanti yena mlando bani awudlalayo. Uyakhumbula ukuthi izitatimenti azikhiphayo za-insider zadala ukuthi kufa abantu.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ibhejo likaZulu. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi umanyano we-United Nations ususole uhulumende we-ZANU-PF ngokubumba umthetho ozalawula umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Organization Amendment Bill. Ikroniko ithi inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende i-Apex Council ithi uhulumende kumele ehlawule izisebenzi lezi ngedola leMelika. Sogu iskati sembigo ye no.
Hello Studio 7, hello. Ngabe njani lapho nonke ntungameli no sisi nalo omunye umfowethu ohleze khuluma. Ngicela ungibalele le audio yami ubabalele abantu. Inkinga la iSouth Africa. Wonke umuntu obuye eSouth Africa thawune COVID. Abantu ekubeni basuka behloliwe bechekiwe abantu ukuthi banabanayo yini COVID. Ufika uhlaliswa eBedbridge lapho kambe kodwa uma uzohlala from namhlanje ufike ngo-6 ekuseni uzuye phuma kusasa ngo-7 ntambama. Angeke uyithole ini COVID. Babe lokho ebanga umsindo lapha nywenywe abantu avele eSouth Africa nywenywe ababuya phi. Kuyibo vele abagulayo kokuqala. 2 into egulisa abantu iborder seZimbabwe naleyo engafuni ukuvulwa. Nabazama ukekhamele bathatha ama hours amaningi khonapho. Asithi kunomuntu oyi-1 onomkhuhlane we-COVID. Malo yomuntu lokho eborder bodwa ongapheli khonapho usuke sesifulela abantu abangayi. Phela labo bantu ababuya eSouth Africa hayi ukuthi mhlambe bayathanda ukuba nalo mkhuhlane. Bayenziwa iZimbabwe. Kuba iZimbabwe yav vula iborder kumbe iZimbabwe ngayanakekela abantu bangakukho konke khonoko. Manje inkinga yela amasela afuna imali zabantu njengalokho ukuthiwa umuntu ayezibhadalela azibhadalele indawo yequarantine. Ngake ngabhadale indawo yequarantine soke ngithi ngiyakuquarantine yini. Ma ngisuka lapha ngithi ngiyekhaya ngiyiquarantine waye kumele ngibhadale isibhedlela somunye umuntu namasimba ke lawo yekelana abantu babaleke baright kugule kufe wonke umuntu.
Njani studio muhle salibonana studio muhle uTungamile Nkomo la wasithandekile emhlanga bonke nje abasebenzela nje studio 7 bese mbingelela lani mahlabezulu umthwakazi hayi nyalibingelela ngingapha kwele South Africa hayi bakithi siyayizwa ke izano esenzela khona siyayizwa nje uhulumento wezano lokhu asenzela khona kade sefuna ukutshintsha ama-passport manje sekuyindlela zokuthi badinga imali manje sekuyizindlela zokuthi badinga imali kanti waye abantu bezana uma besenza izinto beyaqale babonisane labantu uZulu first abambusayo ukuthi kade masingenza songaba njani ayikona ukuphonga uvumbuluka nje kuphela bethi sesisenza lokho sesifuna kwenziwe lokho hayi eyisikhathelo ukuqamulelwa amalungelo sikhathele ngokube lokho beqamula amalungelo kaZulu hayi boba kithi lokho ayiseyikho lokho asebekwenza lokho sebebonte kade sakusela mali lapha abayithatha khona bathatha amakhumbi bafaka kuzubukho bafuthatha amabhasi bafaka kuzubukho kade sisebefuna ukuthathela abantu ama-passport ukuthi bathatha ama-passport kutsha yona i-passport ivele idula kangaka eZimbabwe kulalizwe elidula ukuthatha i-passport njengele Zimbabwe and futhi i-passport yangikhona eZimbabwe ithathwa nge-corruption futhi hayi bobakithi umbuso wezanu usuhlume zile shemu umbuso wezanu hayi hayi bakithi hayi abake basizwele bakithi hayi a
Ninjani basakazi ngiyabingelela lonke basakazi ngibuhlungu ngodaba olwenziwa libandla lezanu PF namasosha aseZimbabwe namaphoyisa ahlukumeza abalungela abantu akusimaphoyisa aseZimbabwe lawa ngamaphoyisa ezanu PF ngamasosha ezanu PF abahlukumeza abantu xa becross abantu besiya kwelakibo besuka emazweni lapho esihlukumeze khona sise siyathola ukuphumula kwelakithi sihamba sikhitshwa izimali eziningi silubhekise kwelakithi la sizalwa khona okunenkaba zethu ibandla lezanu PF maliphume nebandla le-MDC asibone ukuthi ibandla eliphikisayo ephalamende elikhulu eliphikisayo asibone usizo lwalo bathule bakhulumi ngokuhlukunyezwa kwabantu besindebeleni bazithulele ngithi bantu bakwamthakazi asivukeni sizimele sile naloho obahoquzi bomnotho siphume kubo sizimele thakazi vuka uzimele siphume kuleli ukuhlukumeza okukhona uhulumende wamasela uhulumende wabahoquluzi bomnotho ngiyabonga msakazi wami
7 ngiyabonga uma iODM le ngaba lokhuluma ngokukhulisana okwendlovu dabukenkani kosivalo ya into zabo gawule lezi ezokuthi into ziright eZimbabwe njani njani hayi sithi gawule ulibambe lingatshoni mfowethu into yokulandelana lento zasesishoneni khona ngapho kuzokuphelela ngemila
basakazi be-Studio 7 labalaleli salubonani lonke kake mbonge ithuba lokuthi lami ngibuye futhi back emoyeni lezi ngilombono lapho emfuna ukuza lawo isicelo sami sekuthi hayi siye simayuyu kwabakhulumelana kubi kumbe kwaba befiselana kubi thina singazifaki phakathi nginanzelela umama nxa evela etheza umnyabo wenkuni eguswini uyabe engatheza inkuni zesihlahla esisodwa uyabe dobholunye laphana olunye laphana olunye laphana olunye laphana lathi sivela kuzindawo ezehlukene abanye bavela emashonaland emakhalangeni ematongeni emaxhoseni ebasuthwini asile njongo ukuthi siphume le nto esifuna ukuphuma layo kasibambaneni sibe nyandanye silwise esikufunayo kusinganqoba kodwa ezilongo lokho engalokho esikhuluma ngemihlobo langezigaba esisuka kizo ukunqoba kuza kuba kuza sizimela shiwa kuza sizimela nyabonga kakhulu nyabonga wona ngalwamazwi ngizama ukuqinisa wonke umuntu okhona ekhaya siregistani sivote konke inkulumo zethu esizikhuluma ziyakhitshwa ivoti ngokukhuluma ngemilomo asikhiphi lutho
ngiyalibingelela lonke basakazi ba-VOA Ndebele konke nabalaleli be-VOA Ndebele ngithi philani ngaphansi komusa wenkosi mina ngithanda ukudlulisa nje ukukhathazeka kwami enginakho ngalolu daba lokuquarantayinwa kwabantu ababuya ngaphandle kweZimbabwe abantu kanti umuntu uma engabe etheste watholakala engena-COVID i-reason yokuthi ayiquarantayinwa yini ngoba balama testing stations ukuthi ma ufika ngale border before ungene uyabhadala imali utestwe manje usiyaquarantayinelwani if ma ungabe ubhadale imali yokutestwa utholakala ungena-COVID mina nje ngokubona kwami ngibona ngathi into le ayikho right at all why ungaquarantayini abantu abatholakala bene-COVID umuntu ahlathathwa asuke kuquarantayini yinto egcina seyisenza abantu bebaleki behambe bekubalekile khona lokhu kuyathestwa nokwenza nokuquarantine ngoba for sure I don't think ukuthi there's a reason yokuthi umuntu otholakala ngena COVID e-quarantine osokungagcina kumenza ukuthi khona la quarantine ekhona agcine esesiyaphuma esethole i-COVID ngoba akwazi ukuthi uzoquarantinewa nabantu abane-COVID or abangenayo umuntu wayengathestwa once engatholakali ngena COVID adluliswe ehambe otholakalile COVID ehanjiswe e-quarantine into le bafethu sisiba lobugebengu nyana phakathi la ngathi kulobugebengu sobukhona mpela mina engasabutholisisi kahle lana
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe I-Voice of America ithi uhulumende weKenya uya phambili ngokwalisa abantu abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukufinyelela indawo kanye lenhlelo zomphakathi lanxa umthethwandaba unqume ukuthi lokho akukho emthethweni. Umsakazo omunye ubika njalo ukuthi uhulumende weSouth Africa useqalile ukuhlaba abantu bokuza abangela maphepha ijekiseni ye-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo udlulisele phambili isinqumo sokuthi labo abalezikwelete zama student loans baqalise ukuzibhadala. Uhulumende umise ukubhadalwa kwezikwelete lezinyakenye esithi abantu kabala mali ngemva kokuhlasela kwe-COVID-19. Abathatha lezi zikwelete bebemele baqalise ukuzihlawula ngonhlolanja kumnyaka ozayo. Kodwa uBiden uthe uyakunanzelela ukuthi abanengi balokhe bengela mali ngenxa ye-COVID-19. Ngakho uthe sebezaqala ukuhlawula ngokwenkwesi. Isikwelete sama-student loans eMelika singena kuma-trillioni phose amabili, 1.7 trillioni njalo abakweletayo bangu 40 million. Abanye bathi uhulumende kumele esule isikwelete lesiko kuphela. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona abantu abanjengo Elizabeth Warren, labo Bernie Sanders, labo Maxine Waters bekhuluma besithi bona njoba ama corporation lawo alapha eAmerica ayake anikwe i-freedom yoku-cancel ama debts njengesaka ubona khona during 2008 laphana the big three ezanikwe izimali eziningi zona leziyana ezinye zangkhona zibuyiselanga ku-government. So labo bathi abantu abahlupheka ngokubhadala ama-student loans labo kumele akhansilwe ngoba siyakwazi ukuthi ukufunda kwalapha kuyadula. Into eqakathekileyo ngokubiselwa kwezimali lezi izukuthi i-economy layo iyabe ibanika a fair wage lemsebenzi abasebenza yona ukuthi bakwanise ukubhadala izimali lezi from their college student debt.
Uyacho ukuthi akhona amalunga ePhalamende akhankasela ukuthi izikwelede lezi zesulwe kokuphela lokuthiwa yi-debt cancellation ngesiNgisi. Ubona kungenzeka yini lokho?
Okwakathesi ukuthi sizalibona lelo langa ukuthi baza kukhansila lokho, vele lokho angikuboni. But siyakwazi ukuthi i-America is a capitalistic country. So izinto eziningi kumele amakhampani lawa anika abantu amaloni badinge labo izicwanga zona lezo ngoku-get the loan repayments.
Ukhulume ngokudula kwemfundo yeMelika. Bonabo abathi isikwelede lezi kumele zesulwe bathi imfundo idula okwedlulise amalawulo eMelika esingathi i-overpriced. Uthini ngalokho?
Ukudula kwe-education ye-America ngithi mina it has kind of changed amazwe amaningi. Siyabona ukuthi amazwe amaningi aletha abantwana babo lapha ukuthi bazofunda, and the education system ye-America ngathiwa is admired all over the world ngendaba ze-practicality. So khonapho yikho engikubonayo i-education idula. Ukuthi it's overpriced, I think for the locals ngingavumelana lakho, but kwabantu abavela amanye amazweni I think it's very very important to their economic growth. Singakhangela amazwe anjenge-China, South Korea, Japan, le Asia nje sibona be-benefita ngezindaba ze-education ye-America. So yibo abayenza ukuthi ama-prices e-education akhwele.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela e-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ugatsha lwamajele solukhulule ezinye izibotshwa ukuze ziye kudla ikhisimusi lezihlobo zinekhaya bese ziphindela emajele kungedlula leli khefu. Kuboche owesilisa wemaswingo otshele indlamanzi ebhawa ukuthi umbuso kamongameli Mnangagwa uyazifananela lokamgabe lokuthi osokwenziwe ngumnangagwa kuphela yikubulala abantu besindebeleni ngegugurawundi. Inhlanganiso yeibhetshu likazulu ithi lanxa amapholisa kobulawayo evimbe umbuthano wayo wokukhumbula abantu ababulawa yigugurawundi izolo, eminye imikhosi efanayo eyiqhubele kwezinye iindawo zelizwe iphumelele. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.